Lokho kuvezwe ngunobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, esipha umbono wakhe phezu kwesimo sohlangothi lwezemfundo lapho ababalisi abemba phansi besithi kababuyele emsebenzini udaba lweholo labo luze lulungisiswe. Umfundisi Mthatha uthi nxa lokhu kungasalungisiswanga kulakho ukuphazamisa elakusasa laleli lizwe.
Okonakele indaba ye social contract, ubudlelwano bokahulumende lama citizens, le labor lama bhizimisi, ukuze umuntu wonke athi sizoqhubeka njani ngomnotho wesizwe, oyenza ukuthi abanye bathi umholo wabo awusoze usebenze uma bezothenga ngemali yaphandle, kodwa bona behola imali eZimbabwe engelayo amandla. So part and parcel ye bigger conversation izomela uhulumende ayihole umuntu wonke aparticipate kuyo.
Kwasekelwa ngophethe isikhundla esibona ngezemithetho enhlanganisweni yezifundi zemakolitshini lema university yeZimbabwe National Students Union ZINASU, uJingani Shoko.
Uhulumende kumele aqakathekise zonke izisebenzi zakhe. Sibona uhulumende enguye owenza ngani ubuyela emuva ngezikhalazo ezilethwa ngababalisi. So kuqakathekile ukuthi uhulumende enelise ukuhlala phansi ezwe konke abakufunayo ababalisi.
Abazali abanjengonkosikazi Sihle Mathe wakobulawayo baveza ukukhathazeka kwabo ngalesi simo sezemfundo.
And kunzima ama-teacher lokhu engekho ama-qualified teachers. So besilesicelo kuhulumende ukuthi engazama ngazo zonke indlela kumbe abalungisele ama-teachers bantu babuyele esikolo, sikhangelele impilo zabantwana, i-future yabantwana kusasa. Kulokutsho lokho ukuthi umntwana kumele afunde, angithi at least nxa ufundile kuba ngcono. Nxa engafundanga umntwana ekuqaliseni, akulabodokotela, akulamateacher, akulamasoja, akula even opresident. So siyacela uhulumende ukuthi kangenele bantu anike ababalisi abakudingayo.
Sikhuluma kunje izikolo sezivuliwe kuhlandla lesithathu lapho izifundi zonke ebezingakabuyeli esikolo ziqale ukwenza njalo kusukela ngomvulo mhla ka 9 Lwezi. Lanxa ubufakazi ezikolweni buveza kuba kabayi emsebenzini ababalisi abanengi, umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Kane Matema utshele iStudio 7 izolo ukuba akatholanga imibiko yokuthi umsebenzi uphazanyiswe yikungayi kwababalisi emsebenzini izolo izikolo zivulwa okwehlandla lesithathu. UMathema utshele njalo iphephandaba leHerald ukuba uhulumende uphakathi kokuqhatsha ababalisi abanengi ukuze abantwana babe ngamachumi amathathu eklasini eyodwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.